Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 31 Mpalakazi 2020 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bangamakhulu amathathu 300 bahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Amapolisa athi akumelanga abantu babutane emigwaqweni emadabuka kuza bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekuzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Kwaba lokunzima kwinformal sector, kwaqhina abaningi sebegula imikhuhlane engaqondakaliyo.
Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South ngezulu eliningi eselitshise amabele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile.
Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamakhulu amathathu 300 abafunyanwe belomkhuhlane weCOVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, abedlula kancane ikhulu 110 ngabemhlubulweni kweMandebeleni okuqela iBulawayo ebilamachumi edlula ayisithupha 62. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilithumi lantathu lengxenye 13,625 asebehlolwe bafunyanwa beligciwane leli. Abasinde kumkhuhlane lo sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,154 usubulele abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 360. Kwizwekazi le-Afrika iCOVID-19 ihlasele abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamathumi edlula ayisithupha 64,760. Amapolisa athi abantu akumelanga bephume ezindlini besenzela ukuyamelela usuku lwakuqala lomnyaka ka-2021. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi bazabopha abazangena emigwaqweni bethakazelela umnyaka omutsha. Uthi kwesatshwa ukuthi abantu bazadelelana umkhuhlane weCOVID-19 bengahlangana bebanengi emigwaqweni. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umnyaka ka-2020 ubulokufuthelana lokudoniselana kwezombusazwe kweZimbabwe. I-ZANU-PF ithi ukudoniselana kubadlaleli kubangelwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika afakela abanye babo izijeziso zenotho, kuthi awu-MDC athi iZANU-PF yiyo ebaxabanisayo. Umlondolozi Ndlovu usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnyaka ka-2020 ubone ibandla le-MDC Alliance liphiwa isinqumo lidalele Supreme Court sokuba umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni, labeka ukuba kumele abuyele emhlanganweni wokukhethwa kakutsha owe-Extraordinary Congress phansi kwebandla le-MDCT. Chamisa wakwala lokhu esithi ukhetho luka-2018 lwaveza ukuba nguye olabalandeli abaningi ngemva kokuthola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2 million, kulalawo athola uNkosazana Thokozani Khuphe yena owathola aphansi kwengxenye yesigidi. Kodwa uMakhuphe wahle wasebenzisa isinqumo se-High Court sona esamnikeza ilungelo lokuba ngumkhokheli webandla leli ukuxotsha amalunga edayela ephalamende awebandla le-MDC Alliance, wazibeka ukuba umkhokheli wamalunga ebandla eliphikisayo kulelo dale. UMakhuphe le-MDCT bathatha njalo imali eyayimele iphiwe ibandla le-MDC Alliance phansi kohlelo lwe-Political Finances Act efika izigidi ezizikhomza zamadola kuleli i-7 million RTGS. Wahluthunela njalo i-MDC Alliance isigodlo esemogeni Swangirai House. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uchasise kabanzi ngokwehlele ibandla lakhe lonyaka.
Into eyasihluphayo njengephathi yi-judgment eyavela ku-Supreme Court eyathi uMakhuphe nguye umnikazi we MDCT njalo ebe ngumnikazi we MDC Alliance.
Owakhethwa phansi kwe MDCT ukuba angene edayile eParliamente ngemva kokukhishwa kwamanye amalunga awe MDC Alliance, uNkosazana Sipho Ndlovu Mokoni upha umbono wakhe.
Kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulandele edalele eParliamente, ukwanise ukuyekhulumela iprovinsi yakho. Engikukhangeleleyo ukuthi ngalesi sesingenile edalele eParliamente, impilo zabantu ziguquke.
Ibandla leZANU-PF lalo libe lokudlephana okuthize ngemva kokuba abatsha bebandla leli ababalisa uGodfrey Tsenenkamu loLouis Mathuthu bexoshwe ebandleni leli ngemva kokukhipha amabizo eziphathamandla eziphatheke kunkohlakalo. Uhlelo lwale bandla lokwakha kutsha ingatsha zama-District Coordination Committee lube lokufuthelana lokulwisana okunzima phakathi kwalabo akakade bedinga ukuvotelwa. Incitshi ezicubulunga ezombusazwe zithi lokhu kubangele ukungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena obikwa laye efuna intambo zombuso. UChiwenga uyakwala lokhu esithi usekela uMnangagwa kodwa abaziyo bathi umumo kawumanga kuhle phakathi kwababili laba. Isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandula ukuthi kulokudonselana ebandleni lakhe.
Yitha ukhathalekile ukuthi kungene obani, thina esikufunayo ukuthi ama sanctions asuswe. Izwe kazilonke le Africa le SADC bebephatheka sibili ekuthini our lift lawo ma sanctions obizidera seyasibulalela imisebenzi eZimbabwe. Ama investors akuyi ngendaba zokuthi imali zabo ziyabe zivotshiwe khona ngale kwele Melika, betshela ukuthi bengalilobudlelwano leZimbabwe.
Incitshiko zombusazwe umnumzana Nixon Nikatsino uthi kuza kuba nzima kakhulu ukuba eZimbabwe libe nombuso ofunwa nguZulu iDemocracy, esipha umzekeliso wengxabangxoza yempela viki lapho iMDCT ikhetha inkokheli.
So kule nkinga kuma big major political parties lapha, njoba libona ukuthi vele konke kuZANU-PF le MDC yankona izinto azihambe kahle, ngesonto sabona ibandla ele MDCT behluphana ngendaba extraordinary congress. So sibona vele ukuthi into yokuthi kube le democracy lapha eZimbabwe kuzahlupha kakhulu.
Noma nje amabandla wonke engavumi ukuba ukhona okumele kulingisiswe phakathi kwawo ukuze labo laba abalembono ehlukeneyo benelise ukusebenza ndawonye. Incitshi ezigcubulunga ezombusazwe zithi kusasekuningi okumele amabandla wonke ezombusazwe akulungisise ukuze amukele ukukhokhelwa ngabantu abalembono ehlukeneyo. Loba nje abe MDC Alliance besola isinqumo esethulwa ngumthethwandaba weSupreme Court, incitshi kwezombusazwe zithi umonakalo ukuxegisana abantu wavela wadalwa ngumuyi owaba ngukhokhela ukuqala iMDC ibunjwa umnumzana Morgan Tswangirai owatshiya ekhethe abanye abasekeli ababili phezu kwamakhuphe owayevele khona zisithi kwakungadingeki lokhu. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bathi behlulekile ukuziphandela kukudla lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Unkosikazi Gwangwara omunye wabakhokhela inhlanganiso yabathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bekulukhuni lonyaka.
Imali esasithengise singakangeni ku-COVID-19 yonke sayidla sayiqeda, sasala sesingelalutho. Kwaba lokunzima informal sector, kwagcina abaningi sebegula.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lydia Maphosa okunhlanganiso le ePlumtree.
Laba kade bephila ngokuthengisa impahla bebewoda phandle kwelizwe akusaphumeki. Abama-flea market labo bebewoda phandle kwamazwe kakuphumeki. Kunjenze khathesi lanxa amabhodi evuliwe, ukuze umuntu aphume kumele aqala ethestwa i-COVID-19. Okufunakala imali okuzingangabo $60. Umuntu evele ehlezi endlini imali enjalo kayitholakali.
Uthi abantu bathwele nzima eZimbabwe.
Abantu bathwele nzima, sokudliwa kanye nxa uthe waba nemhlani fayekuthi uthole udla kanye ngelanga. Lesi simo asazi ukuthi sizaphela kutheni.
Osechiya isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Charity Mandishona uthi kunengi abakwenzele amalunga abo ukwenzela ukuthi baphile ngcono ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Because of COVID-19, people were sort of fragmented. So we've come up with a movement building program.
Abantu sebesebenza besabalele indawo yonke ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Kungalesi sizathu ke sesisungule uhlelo lokumanyanisa amalunga ethu ukuthi bazi ukuthi bangasebenzisana njani kuzabelo abakizo.
Communities citing a cause where they can all rally behind one.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube wadinga izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million Zimbabwean dollars yokunceda abathenga bethengisa impahla labaswelayo kodwa imali le kayenelanga ngoba abantu abanengi bathi kabayitholanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Ukuna kakhulu kwezulu enkabazwe leMatabeleland South sokulele izilimo eziningi okuzakwenza ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu ngomnyaka ka-2021. Bathi bekunzima ukuphila lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. U-Ezra Chisospanda usethulela lolo daba.
Izulu line okumangalisayo kusukela ngolwezi. Lokho kwenze ukuthi amabele athe emasimini endaweni eziningi ezabelweni lezi. Unkosazana Lavender Ncube owemdubi yokwakhe eLowakweru ucela uhulumende ukuthi angenele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile ukuthi angasiphathisa ngokudla. Labagogekile bethu alubana kade ngabancedisa ngokokuhambisa bese zokhangelela labantwana bethu.
Umnumzana Peggy Chuma wesigabeni sentaba mhlophe enkabazwe yena ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 owavalela abantwana ukuthi bangayi esikolo.
Unyaka lo ka-2020 ubunzima bakithi, izifuyo bezingela kudla amanzi, abantwana besikolo satshayisana lomkhuhlane we-corona lo, abantwana bengasayi sebejayele ukuyadinga izimali emagangeni angasavumi ukubuyela esikolo.
Esabaleni seMatabeleland South esigabeni sefu ukwe ekhezi imgwaqo idilizwe lizulu okudla sokudula njalo imali ayikho ebantwini abamavikili bafuna imali yangaphandle kwelizwe. Unkosazana Agnes Bebe uyakhala.
Ziyadula, sicela uhulumende ayehlise izinto ngebhondi ngoba ibhondi lakhe livele alisebenzi.
Umnumzana Ndandatho Mageza yena-ke uyinyanga elaphayo.
Lonyaka ngisebenze kancane ngoba since 25 March azange ngisebenze lutho. Bengilami imisebenzi yami e-DRC Congo azange ngikwanise ukuyasebenza.
Ukhansila Witi Moyo eward 18 amatopo uthi abantu bathwele nzima lencingo zamafoni azisebenzi, abantwana bafundanga lonyaka njalo abakhoni lokuzifundela ku-intanethi.
Kelele ukuthi indaba ye-network lapho kwaphekwa khona kule minyaka eyadlulayo kakulandelelwe, then inet kufakwa ama-booster kube le-network eningi. Then kubantwana besikolo labasi abangafundanga kuhle besicabanga ukuthi laba batholakala belezisu bebancane babuyiselwe esikolo, kube ngumlando wabazali ukuthi bazayenza njani ngabantwana. Njalo laba abangapasanga ku-form 4 kumbe ku-grade 7 besicabangela ukuthi ngabe bayaphindisa uhulumende abe lo mlando ukuthi ngoba kwakasobantu abayenza ukuthi abantwana bangafundi, abantwana babhale kutsha bapase kuhle kwenzela ukuthi baconsidi kwezinye izifundo.
Izulu linile okuzwayo endaweni eziningi zelizwe okuyinto ejabulisayo abantu abaningi ngoba amanzi azatholakala lula kuzifuyo, kodwa kulomonakalo omkhulu emgwaqweni lemasimini. Umkhuhlane we-COVID-19 bathi bayawesaba kodwa bawazi ukuthi unjani ngoba kungela maklinika lezibhedlela abangahlolwa khona. Imele Studio 7 ikamana ngu-Ezra Jesus Banda.
Labanye abakubandla lama-Republicans abakudale le-Senate le-House of Representatives abathi bazophikisa impumela yokhetho lukamongameli uNqobe uMnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Umongameli Donald Trump ukhala ngokuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, loba nje kungelapho ufakazi obuveza ukuthi uBiden labanye bakhe baphika-phika impumela yokhetho lolu. Incwadi kwezombusazwe zithi akusoze kuphumelele okwenziwa libandla lama-Republicans elifuna kuguqulwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin okwanqoba uBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump olama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuzaveza isimo sezombusazwe kwele Melika. UMnumzana Mpumelelo Mafu ohlala eLupane uyakunqoba okwenziwa nguTrump.
Hayi sikhangela indaba kaBaba Trump ngendlela oyenza ngakhona. Hayi indaba leyo ithina ngiyibona kwami ngombono wami mina indaba leyo imnandi leyo. Ubaba Trump kaqhubeke esenza njalo ngoba thina siyazi ukuthi izwe lase-America yilizwe le democracy. Yikho sifuna ukufunda khona apha e-Africa ukuthi ilizwe le democracy elibuswa ngodlame upresident wangkhona waliwa ngokukhithwa njani esikhundleni. Siyibukele siyilandelela kakuhle indaba. Kuyasi mina ngombono wami ngithi ngabe uyalayo ke senza njalo impumela izaphuma mhla ka 20
kodwa umnumzana ndaba ezinhle kude uthi uTrump sokumele asuke esikhundleni
asikaze sibona belungu besenza lokho kwenziwa nguTrump sikwazi lokho kuvame kwenzakala emazweni aseAfrica lapho kula maparty ahlezi ngenkani edliwa esalela like izana uPF into enziwa nguTrump isimanga kakhulu phakathi komhlaba ukuthi waye yangisilizwe leMelika uTrump kazihlalele phansi ngobudliwe
abanye abantu sebelungiselela umbuso kaBiden umnumzana Reason Wadenga ohlala eGungwe esabelene seMatlan South ukhangelele ukuthi uBiden uzanceda ilizwe leZimbabwe ngokutshiyeneyo
Sithanda ukubonga simhalalisela uJoe Biden yena othe wakhethwa njengomongameli omutsha welizwe laseAmerica. Sithi iAmerica yilizwe elithela phatheka kakhulu ekuthini linceda abantu beZimbabwe ngokudla. Kukati ke imali liyana ke abayinceda kakhulu ngokudla aluba ngegaguqula basakhele amadamu. Emaphandleni kwakhe amadama amakhulu anjengabo Thuli Manyange le eseGwanda South bangenele labo baspeed up sibili yakhiwe iphelele ukuze ke kutholakale ke amanzi okwenza irrigation isizwe siphile sizenzela ngoba abantu beZimbabwe amandla abalawo okusebenzela
uTrump usecele abalandeli bakhe ukuthi bathi gwaqa eWashington DC mhla ka 6 zibandlela ngesikhathi idale leSenate le House of Representatives edlulisisa amavoti awenziwe yiElectoral College. Namhla uhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngokwenzakale lo nyaka lokufiswa ngabantu ngomnyaka ka-2021 le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bekela se Jones Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele sebeyizigidi ezedlula kancane amathumi ayisichiyangalombili 82 million ababanjwe ligciwane le COVID-19 eselibulele phose izigidi ezimbili 1.8 million elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele Sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 19.3 million abatholakale belomkhuhlane lo yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 342,414. Amapolisa asebophe umnumzana Bobby Wine oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda. Ubotho kwakhe ngokwesithathu kulandela ukuqala kwakhe ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leMDCT elisanda ukukhetha umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe umkhokheli walo emhlanganweni weExtraordinary Congress eqhutshelwe eHarare ngesonto edluleyo lithi lilokhu lisamelele unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi emukele ukuba ngumsekeli kamongameli. Umhlangano lo ubikwa wawulodlakela ikakhulu lwaluqondiswe kunkosazana Khuphe owayehola i-MDCT ngaphambilini kwalolu khetho. Yena othi kwakulokuqilibezela njalo ogcizelele ukuthi usexotshe umnumzana Monzora kuleli bandla. Kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Witness Dube osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDCT endawonye lomnumzana Bernard Bhekilezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Yena oqala ngokusola athi ludlakela le nketho abejabi iyayisemhlanganweni lo.
I think as always, we should look at the concern and grow a cool. The element of violence, when then when. Utaka, I see, you know, they own Kalachan and Belamon, and we won and this one and the one, they were there. You would see, oh, Kalachan and Baki, ah, the essence, Layena, Jehova, CCC, Mauka, any politics, but looks in Elabat, but not his answer upon. Jehova, you chums as I'm born of mine, 20 Laban, where's his answer, Layena? So utakha sizibuza ke ukuthi ulokhu ngubana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Hayi uba kuNdlovu ngiyamuzwa njalo akuthoyo kabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa uzame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa okwalangobangobani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change. Babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Khuphe bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izulu lalinile utshani bumanzi. Ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lilwela ulungelo labantu. Uyalishwa liphinde-ke namihla le mihla ukubana hhayi lapha siyabe singalwi, siyabe sincintisana njengabangani. Masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibaya zinye zingagqubulana zigqubulana. Kodwa-ke masiqeda lapho ziyakhothana, ziyakhokhelana emanzini, ziyakhokhelana emadlelweni, ziyabuya zonke ekhaya zivikelane ngayo yonke indlela. Kudazelayo njalo ubaba Monzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngingathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona. Yayenzakala umama uKhuphe esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona okwakungiyela esingathi i-security party ekwakungiyela labo ayebehlose ukuvimba udlame. Ngakho yikho laseso sigangi mpela le nalowo muntu wakwanisa ukubana kwenze lokho ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphandle. Ubukhokheli beZimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe leZimbabwe. Yena iCongress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke iCongress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa kothi obekuvotwa kuze kuye kusa obekuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
I think okufuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi lina elibaza elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutsha because ukhangeleleyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona yiyo le violence, yiyo le tribalism, yiyo le ukhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe. I-ANC party iza kusolva njani esikubona kakhulu epoliticsini yeZimbabwe kwezombangazo weZimbabwe kuthiwa ngesilungu yi-politic king ubugalatshane bona bekade mbutho okwadakas ngokumazi kwama ngimbala ngimbhekile njenge-politician. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengochamisa okwazi ukuthi umgabo wabulala abantu nangosesiyakusekhijime siyakusebenza naye esenze kanti u-2040
ngamafitshane mnumzana Dube.
Ekudluleni kukababa uPresident Morgan Tsvangira abantwana be-MDC bahlakazeka ngendaba yokuthi kwasuka kwaba lokulwisana esikhundleni okungasakwanisanga ukubana kubanjwe ngendlela. So kuba uDouglas Monzora ukhangele ukuthi aqhubeke ezinyathelweni zikababa uTsvangirai owayezama owaze wadlula emhlabeni ezama ngamandla wonke ukuthi abuthanise abantwana be-MDC ukuthi nga bangayishukani nga besiya ekhethweni yebo yikho esiyakhona sizabona nje kusiya phambili beloku bebuya abantwana be MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele
ye ngezinye indlela aliboni kosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwanda
angikuboni kuyinto engayenzakala leyo singahamba ngendlela ubaba uKhaliphani Phugeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo yebo kade bethe i-National Council kodwa okuphawulile nje ubaba uPhugeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingaletha umlilo ephathini khona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhaliphani Phugeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo kayilunge ikhafule kasidedisene ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza amazamo ogcina nje sicela ukuthi uba uthandrake limthiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehluke kuwe noma angazi ukuthi wayelokhu efaka phambili yiko ke lobo emfisa nje ukuthi ngathola ithuba ngikusho kini ukuthi kele akelenza into entsha lithiya alale ngokuthula uthandrake engcwabeni lakhe amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu so angazi wayelokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azophambanisa futhi amaphutha akayenze saphila ngiyaxolisa amabuza okaba undlovu ngoba sesingayidonsa futhi
leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingxoxo ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MTCT bebexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 asenelisanga ukuxoxa lonkosazana Khuphe ngodaba lolu. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders Football Club libonge umlandeli walo owaphathisa kakhulu ukwesula isikwelede esibhekane lalo uNodumo Nyati. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokubonga umsebenzi awenzileyo oqhutshwe ngomvulo ekuseni ofisini yeqembu leHighlanders uNodumo Nyati uthe ukusebenzisana kuhle lenkokheli yeqembu leHighlanders yikho okwenze ukuba umsebenzi wokwesula isikwelede ufezeke.
Ngithanda ukubonga kakhulu lokhu iklabhu ngenzele khona. Engingakusho mina ukuthi ongasikho kwenza kwami kodwa kuyi-unit ebekhona between i-executive because isikhathi esiningi ukuthi wenze umsebenzi wenje kufuna ukuthi executive uvumele because uyakusebenzisa igama leHighlanders. Ma ukuthi ngithe ngisenza lokhu imali yacatsha at the end of the day awusonodumo ukuthiwa udla imali it be the name of the Highlanders eyabe ikubhekisele. So ngithanda ukubona i-executive for ukumvumela ukuthi ngikhona ukwenza i-dead clearance.
Iqembu leHighlanders bese lihlale okwesikhathi eside kuthiwa lesikwelede esifika phose isigidi samadola njalo lo nyaka liphinde lalahlekelwa lusekelo lwabenet 1. Umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe uthi lokhu kwenze libhekane lokunzima obukhulu kodwa baningi abaliphathisileyo lapho likhalaza ebantwini.
Senelisile ukuba isigebhu esingacwili njalo sibonga usekelo esiluthole luvela kulabo esisebenzisana labo abamabhizimusi amalunga kanye labalandeli beqembu abasukumela phezulu baphathisa lapho besizwa ngodubo esibhekane lalo.
Unyathi ukhuthaze amanye amalunga eqembu ukuba labo balakho ukuphathisa iqembu besebenzisana lenkokheli yeqembu.
Whatever initiative ebuyayo ilungile ukuthi incedise iHighlanders Football Club. Okuqakathekileyo ukuthi kube ne-clear goal ebekwayo and then kube nendlela etshengisa ukuthi imali esezidliwe. That's what's important. As long as iHighlanders Football Club ibenefitha, ngiyabonga kakhulu and I'm so grateful for this honor, ngiyabonga kakhulu. It's for everyone who played a part to put the clearance. Thank you so much.
Unyathi ngumkhokheli wenhlanganiso yamalunga eqembu leHighlanders ahlala elizweni laseSouth Africa. Bona asebenzisane labo ukuba bakhuthaze abalandeli beqembu leli abasabalale umhlaba wonke ukuba baphosele ndawonye imali zokwesula isikwelede seqembu. Ngimele iStudio 7 kokulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo kodwa sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namuhla. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigoqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekunzima lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South nezulu eliningi eselitshise amabele. Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje wolivalisa uGibbs Dube ngisithi libe lomnyaka omutsha olenjabulo lentuthuko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.